ukubotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu kodwa kangabotshwa yedwa ngabotshwe labo bonke abayizigebengu bonke abathatha igolide lawo wonke amatshe aligugu bewakhiphela ngaphandle bezinothisa bona bodwa kuyibufakazi futhi obusegcekeni ukuthi abantu abenza ubugebengu baphezulu khonale ngabantu abanezihlalo ezinkulu ungakhohlwa ukuthi njengoba ekuZimbabwe Miners Federation ungumuntu okhangelela ukuthi eluse igolide kanti bathethe intanga bayifaka legundwane kuyabonisa ukuthi uvele uphila ngakho khona lokho kudale seba kudale sebe labantu bezimbabwe kudale bulalile izwe lezimbabwe kodwa ke kumele kwazakala ukuthi asiye yedwa banenge abenza njengaye kumele kuvalwe ngci yonke indawo abe yisibonelo sabantu abayizigebengu njengaye abadla lapho abangafanelanga badle khona
uhulumende Ncube uhlezekala ngokuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngokungekho emthethweni besiyawathengisa phandle singathi lokhu ukufakaza lokho yini
kuyibufakazi bakhona lokho ngempela kodwa njalo sizakhumbula ukuthi kayishiye yedwa uthethe i-6 kg ebantwini abezwa nje kuthiwa i-6 kg yegolide bangacabanga ukuthi yinto encane kakhulu kanti nxa ukhuluma nge-32 grams i-ounce iyabidlula $1,000 ngakho ke khumbula ukuthi i-6 kg iletha imali engakanani bangaka abaphuma lazo lezo zimali lelo golide lawo madiamondi nakho konke okunye okuligugu baningi kakhulu lokho esikubone esikuzwa ukuthi ukwenzile kuncane kakhulu nxa ukuqathanisa labanye baphuma labo 50 kg yabo 100 kg yabo 1000 kg ukusiya khonale kuyibufakazi ngempela bokuthi kunjalo kanti asiwe uhulumende wezimbabwe kuphela okukhulumayo kukhuluma le nhlanganiso ezizimeleyo ezisitsho ukuthi abantu baye baphezulu ngale bethatha amatshe aligugu afanele anothise abantu bezimbabwe bazinothise bona besidla bodwa
abasekela ibandla leZANU-PF ikakhulu bathi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende kudaba lokulwisana le nkohlakalo ungathini ngalokho
hayi lokho kakuvezi lutho kuyinto encane kakhulu ngokuba kalamandla epolitiki abantu okumele kuvezwe kibo yilaba abalamandla epolitiki abayibabona kakhulu kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa ngakho kuhle ukuthi aboshwe umuntu owenza ubugebengu obunjengobakhe kodwa kusekuncane kakhulu nxa kuboshwe umuntu yedwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu abayizinkulungwane abadla lapho bangafanelanga badle khona singeke size sitshaye izandla sikhwele phezu kwezindlu sithokoze sililizele sitshaye amakhwelo hayi kakusebenzi kanjalo kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela bayabonakala bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababulela ilizwe okulobufakazi yebo ungomunye oyisigebengu obotshiweyo kodwa isibo bufakazi bokuthi uhulumente uzinikele kazinikele ngokwenza okukhulu kulalokhu akwenzileyo lokhu kuncane kakhulu.